selekanja iphansi ufana ngethethu dulini kwala ngathi bomnyambambili umkhulu engukhuza ngukhuza ugwe silingazi kamashobani umashobana kangeke ugethe kalanga ulanga sazalisi yiwo amaqhawa ngithi la sidala sizwe simnyama ngoba ngithwala somnyama bathathe ngonyama wakwamthakazi kumalo Tchau.